Ngibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi iAmerika lokhu isazama njalo ibizama ukuthi itshengisele emantwini bayo ukuthi nxa ingathi yona ithethe isinqumo ngelinye ilizwe kufanele silandelelwe. Kodwa ngibone ngani inyanga ezingu-15 aziphiweyo lundoda zitshengisa ukuthi hhayi bebengaluthathi udaba lweZimbabwe ngalusekho phezulu kangako. Ngoba phela nxa sikhangela kwezokudlelana kwamazwe amacala atholakala lapho ande ukuthi umuntu angagwetshwa agwetshwe kabuhlungu, kodwa mbonekani lapha mina hhayi akagwetshwanga kangako.
Emazwini akhe umnumzana Tena uthe uyaxolisa kakhulu kumthethwandaba ngokwephula umthetho, kodwa uthe kaxolisi ngokuzama ukuphathisa abantwana beZimbabwe. Uthi ningamazwi akhe la
ubona ngamazwi akhe la atshengisa esihlala sikutsho nsuku zonke ukuthi phela indlela ebanjwe ephathwe ngayo kumbe yaphathwa ngayo inkankaso ebisenziwa ukuthi kube lenkululeko kweleZimbabwe kayizanga ihambe kuhle nxa sikhangela ehlangothini lwamazwi angaphetsheya. Akwenza kwaba ngani ulwisa kulokulwa phakathi kwamazwe aphetsheya esasakathi amazwe abantu abakholonize e-Africa lomgabe lo president omgabe kumbe i-government yakhe ngendlela leyo kwenza ukuthi abanye abantu ababezimisele ukuthi i-Africa ithole izibuse nabantu be-Africa bathole izibuse balelokho becabanga ukuthi lokho kuyiliyampi endala. Ngibone ngani lokhu yikwesikuthola emazini akhe, kodwa singakukhangela futhi ngelinye icele sithi thina hhayi kungani uyaphambanisa kakhulu ngoba wehlile ukunanzelela ukuthi kuhulumende kapresident Mugabe kulokukhala okukhulu ukuthi kule corruption kulokuthi njalo umnotho welizwe lezifana le mali evela kuma diamonds lokunjalo lezinye izimali eselizweni zitholwa njalo zisetshenziswa ngabantu abalutshwane kazitholwa nguZulu. Ngakho ukusebenzisana lokuncede kade kwenza upresident Mugabe bekungasizi uZulu 14 million leyakhuluma ngayo, bekusiza abalutshwane njalo kuqinisa abalutshwane labo ukuthi balelokhu bebambelela uZulu.